L. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
Zimbabwe is open for business and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms.
Elizimbabwe livulekile kwabafuna ukwenza amabhizimusi.
Uzulu weZimbabwe wamukele nga amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo ngembono ehlukeneyo. Abo msakazi we-VOA Studio 7 bemanyene labe-Media Center eHarare baqoqe umhlangano wokuxoxisana lokuhlaziya inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ayethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi isikhundla somkhokheli webandla eliphikisayo esifuna ukusungulwa nguhulumende kasifuni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu weZimbabwe wamukele amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganeni we-United Nations General Assembly izolo ngembono ehlukeneyo. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo.
UMnangagwa ucodoze izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane esithi kazikho emthethweni ngakho kumele zesulwe. Abanengi bebethiye indlebe befuna ukuzwa ukuthi uMnangagwa uzaxila kundikimba ezazivame ukuhlatshelwa ngomnumzana Robert Mugabe yini kumbe uzahamba ngolwakhe unyawo njengomholi weZimbabwe omutsha. Kodwa iningi lithi umbiko wakhe ubuzifananela lokaMugabe. Emizameni yokuhuga abatshali bezimali, uMnangagwa utshele umhlangano lo ukuthi iZimbabwe ivulekile kubo bonke abafuna ukudlelana layo kwezamabhizimusi.
Zimbabwe is open for business and we are presently undertaking a raft of economic and political reforms.
Elezimbabwe livulekile kwabafuna ukwenza amabhizimusi. Ngikhuluma nje siphakathi kokuthatha amanyathelo okuguqula ezenotho lezombusazwe ukuze umumo uvumele ukuthuthuka komnotho. Sesithethe amanyathelo aqinisa ugatsha lwezokulima.
Ekhuluma ngodaba lwentuthuko, uthe maningi amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe okuthuthukisa uZulu kanye lokuvuselela umnotho. Kodwa uthe inhlelo lezi zenqatshelwa izijeziso ezetheswa uhulumende wakhe.
We have also extended support to grow the livestock, fisheries and wildlife sectors.
Sasiqinise ingatsha ezifana lolokufuya inkomo kanye nenhlanzi. Sithekqiniso lokuthi amanyathelo la azakwenza eZimbabwe lingene esibayeni samazwe aphumeleleyo kwezenotho. Lolu ngolunye lwenhlelo esisiphumelazo emzameni yokuthuthukisa umnotho wethu nanxa kulezi jeziso ezetheswa ilizwe lethu ngaphandle komthetho. Sithi mazesulwe lezi zijeziso.
Njengomgabe, uMnangagwa uphinde waphatha njalo udaba lokuthathelwa kwabalimi abamhlophe amapulazi nguhulumende esithi akusabuyelwa emuva kulokhu. Uthembise inkokheli yamazwe omhlaba ebisemhlanganweni lo ukuthi uzaqhubeka eqinisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Wengeze wathi ulusizi ngodlakela olwalandela ukhetho lapho okwabulawa khona abantu abayisithupha libutho.
We shall continue to entrench constitutionalism, democratic traditions and norms peace, unity, and harmony.
Sizaqhubeka silandela isisekelo sombuso njalo sigxilisa umbuso okhululekileyo. Intuthuko kwezenotho ingaba khona kuphela nxa singakwenza lokhu. Udlakela olwaba khona ngemva kokhetho yinto esilusizi ngayo. Ikhomishini ephenya lolu daba isiqalisile umsebenzi walo.
Umongameli Mnangagwa ukhulume okwakuqala emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly lokho wathatha intambo zombuso ngemva kokukhethwa ukubusa eleZimbabwe. Amazwi akhe amkelwe ngemibono ehlukeneyo abanye besithi yikukhuluma nje kungela okubambekayo azakwenza. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa ungene umhlangano we-United Nations General Assembly lapho akhulume khona okwakuqala njengomongameli welizwe leZimbabwe. Kunkulumo yakhe lapha uphathe kakhulu ukuqeda ubuyanga lendlala emazweni asathuthukayo lokuqeda ukubandlululwa kwamazwe ngamanye. Inkulumo yakhe iveze ukuthi yena uzibona ngempela enguye umongameli njalo ukuvunyelwa kwakhe ukukhuluma kutsho ukuthi amazwe omhlaba lawo asemamukele. Lokhu akunjalo phakathi eZimbabwe lapho abantu bechiyana ngembono abanye beveza ukungamethembi ekwenzeni lekukhulumeni kwakhe kulabanye abathi akanikwe isikhathi lokuthi afeze akuthembisayo bese kusiba labanye abamsekelayo bemthemba ukuthi uzakwenza konke akuthembisayo ikakhulu abebandla lakhe leZANU PF. Unkosikazi Maureen Mthethwa uthi abantu beZimbabwe vele bakhathele ngohulumende lo ngoba kuvele abantu abaphansi yibo abadubekayo.
I-corruption yebulele, regardless ukuthi umbalonge ngileyo, i-vision yaba-corrupt, kufathina. They are not suffering. I want to tell you the truth. Kuhle masikhuluma nje wajust yikukhuluma nje ukuthi it's pain ngoba at the end of the day thina on the grassroots are the one who are suffering. And noma singabambana senzeni as long as i-system into engena lana vele ikhona ingakhutshwana manje asikaqalisiwa singama-non-starters in life we can sidayi sesibambeni ngoba khumbulani ukuthi umnotho wethu usukela ngapho uvela ngapho esilakho konke but kuthatha yiwe those few bethatha be-externalize imali yonke ama-diamonds bakhopha bahambisa phandle where are they.
Umnumzana Morris Nkala uthi akulalutho olutsha olukhulunywa ngumnangagwa njalo konke lokhu akukhulumayo ngamazwi kaloyo amsusayo esikhundleni umnumzana Robert Mugabe.
Sikubona lapha ukuthi umnangagwa ngathi udlala i-record endala. Lokhu yinto evele yakhulunywa ngumongameli uMugabe onguye owayephambi kwakhe kudala. Konke akukhulumayo lapha izinto vele uzwakala njengalo owakhe amkhuphayo esikhundleni. Ngakho-ke singathi akulalutho olutsha olukhulumayo.
Esekela kulokhu umnumzana Derek Dube uthi kunzima ukukhuluma ngomuntu onjengomnangagwa ngoba lokhe kulalabo abalokhu bephikisa umbuso wakhe.
Yazi ku-trick nxa sikhuluma ngomuntu njengomnangagwa, so because we have to look at ukuthi i-power uyithole ngaluphi uhlobo. Ukuthi ama-elections kwaba nokuqilibezela ukuthize ekho kwagcina kusiya emthethwandaba. So kimi kwenzima ukuthi ngitsho ukuthi uqinise kangakanani ngalokhu akuthembisayo ngoba indoda yangikhona iyawalolonga sibili amagama nxa ikhuluma ungakholi ukuthi hhayi ngempela sesiqonda eKenani. Uma iqinisile akutshoyo kutsho ukuthi siye eKenani.
Laloba kunjalo, abanye abantu bathi umongameli Mnangagwa bayamncoma kakhulu ngamanyathelo asewathethe ekuzameni ukuvula amakampani. Omunye walabo unkosikazi Sikhathele Nxumalo.
Mna ndithanda ukubonga umongameli wethu owelizwe upresident Emmerson Mnangagwa ngohlelo lwakhe lolu alwenzayo across the country ukuvakasha konke akwenzayo lamakhampani ukuvula kwakhe amakhampani maningi amakhampani akade seyivalile ngakhangela nje inhlelo zakhe azibekileyo is on track nje konke akwenzayo ukuvula amakhampani zokho akwenzayo sikhangelele kakhulu endabeni eyokulima liyakwasi ilizwe lethu leZimbabwe ilizwe lokulima lingakhangela indaba ezinjengabo command agriculture he has done a very good job in that.
Ngwethi ezicubungula ezombusazwe zithi umnangagwa usaselomango omkhulu wokuhamba ngemva kokhetho ngoba njalo kulalabo abalokhe besaphikisa umbuso wakhe lempumela yokhetho. Iningi labantu lithe lona aliboni kuyindawo yakhe ukukhuluma ngokuqeda ubuyanga lendlala. Yena echiya abantu besifa ngendlala kanye lemikhuhlane engazange enze lutho olukhanyayo. Uzulu ubuye wakhala ngokuthi uMongameli Mnangagwa waqala ngokuletha amacebo ensuku ezilikhulu, kodwa lokhu akuzange kuphume kuhle ngoba akula abakubonayo kwaze kwafika wadlula ukhetho. Ukuvulela amazwe ukuthi azosebenzisana leZimbabwe kulakho ukufaka ilizwe ebuzimeni selisehlulwa yizikwelete. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Abomsakazo we-VOA bemanyene labe-Media Center baqoqe umhlangano wokuxoxisana lokuhlaziya inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ayethule emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abangenele umhlangano owenzelwe Media Center abagoqela intatheli izindaba leziphatha amandla zenhlanganiso ezisebenzisana loZulu baveze ukuba lanxa indlela uMnangagwa aziphathe ngayo kulo mhlangano yehlukile kweyowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Akukho okutsha akukhulumileyo. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yeLeaders for Africa Network uMnumzana Richard Runyararo Mahomva oyingcwethi kwezombusazwe njalo ngomunye wabangenele umhlangano.
Umbiko omuhle wethulwe ngumongameli kweze-economy kungokufeza obala ukuthi kuqakathekile ukuthi amazwe ase-Afrika esebenze ukuthi enelise ukufinyelela kulapho ezinye izizwe ezafinyelela khona. Yikho ke sikubonayo ukuthi ekwethuleni kwakhe lo mbiko utshengisela ukuba lomehluko okuba ngundoda ophetheyo ngendlela enanzelela ukuthi umhlaba kawungeke waqhubeka ubanjelelwe ngemuva ngokwayenzakala kudala kodwa kufuze kube le ngqubela phambili eyenza ukuthi izizwe zonke zithuthuke.
UMnumzana Nkosinathi DBD ngenye yentatheli izindaba engenele umhlangano okhala ngenkokheli kahulumende engazinikelanga ukukhuluma iqiniso kuzizalwane zayo ikhetha ukwenze njalo kwabemzini.
Nabeselizweni asizwe iqiniso ngoba sebesibala khona ukubhalwa ngi-state media besethi okuhloko nje kwenzakala. Ngase bephume ngale sokubuza imibuzo sibile zwayo. Yikho bona khona ukuthi sisasekhathala. Esikwaziyo ukuthi Zimbabwe is open for business. Kuhle la futhi sibe open for business. Kuyananzelela ukuthi ama-journalist asebenza lapha athwala nzima ukuthi bebabuze imibuzo engasincedisa ukuthi nxa kulalabo abangancedisana lohulumende ukuthi ilizwe lithuthuke lisiya phambili. Bencedise njani, but nase siyakuzwa sokuphuma khona siyelendla koBloomberg.
Obona ngezokuqhutshwa kwehlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Editors Forum, uMnumzana Njabulo Ncube uthi lanxa kuyinkulumo enhle kakhulu uMnangagwa ayethule e-UN, abaningi bazibuza ukuthi lokho obekumunyethwe kiyo kuzolandelwa nalo bahatshi.
Njengokuthi enza ama-reforms, ama-political reforms. Ngoba uthi ukhetho leyo luluze lube lungamanga kuhle ukuthi bekungela ama-electoral reforms akwanileyo enelisa ukuthi odliwe avume ukuthi ngidliwe. So silapho sihlezi khona sithi sikhangele ukuthi uzakukwanisa yini akwenze khonoko. Uzakukwanisa yini ukuthi i-constitution lokho kumele ayilungise kulungiswe. Sikhuluma nje kule zinto ezi-media reforms. I-ZBC kumele ibe yi-public broadcast kodwa ikhanya kuyi-state broadcast.
Ingcwethi yecubungula ngezombusazwe uMnumzana Chenesani Ntungakwa utshelela umhlangano ukuba akukho okutsha okumangalisayo okukhulunywe nguMnangagwa okungazange kwathintwa nguMgabe.
Kumele ebe le-program kumbeni eyalapha phakathi kwelizwe eyethu thina. Thina esiyabe siyisungule siyithi sesiyithengisa kwabanye ukuthi madoda thina sizayenza kanje kanje. Sizadinga amadayimene wethu sisebenzisa ingodo zezihlahla asikabi lemtshina. Ma selibuya nani lemtshina kumele sibambane ngalezi ndlela mali ngama-investors mali izofaka imali. Ngiswele kakhulu indaba yokuthi uxolise kakhulu ngokudutyulwa okwenza abantu lezani insuku. Lokhu kwakumele kwenziwa ekhonapha elizweni. Abantu akade batshela ngakho engxenye iningi labo kabavele kabakwazi ukuthi kulabantu abadutyulwayo. abantu abafelwayo amaZimbabweans abakhona apha amaZimbabwe yibo okade bomele belalele khonoko.
Iningi labangenela umhlangano bavumelene ukuba kumele uZulu aguqule kundlela akhangela ngayo indaba zelizwe, akhangele ngelihlo lokuba uyisizalwane seZimbabwe, hathi ngoba ungowaliphi ibandla lezombusazwe njengalokho osekukhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mavis. Ukuhlaziya lolu daba lwamazwi kamongameli Mnangagwa e-United Nations General Assembly, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Denise Zulu Macaphulana, yena othi amazwi kaMnangagwa abezifananela lamazwi ayevame ukwethulwa ngumnumzana Robert Mugabe emhlanganweni ofanayo.
Engakutsho baba ukuthi oluningi olwalapha ekhaya lakwamanye amazwe obolucabanga ukuthi lo baba uzavula ikhaselitsha aguqukisa izinto luzaba lokudana, ngoba kuyakhanya ukuthi lo baba kasozavula ikhaselitsha kula mehluko ezawenza ilizwe losapho lwalo lokho elikhona phana lapho uMugabe alutshiya khona. Umehluko kawukho, udweshu phakathi kwesizwe seZimbabwe lamazwe omhlaba luyaqhubeka, ngoba uyayibona inkulumo yakhe ukuthi lokhu emi lapho uMugabe ayemi khona, ingabe ekhuluma ngezwe elipholileyo engaklabalali engathuki njengalokhu anokwakusenziwa ngubaba uMugabe. Kodwa inkulumo yabo lo mlayezo yabo phakathi kwenkulumo uyafana. Esingakutsho singathi laba abaphuza utshwala kule castle lager kube le castle light, kodwa okusalayo yikhaseli. Ubaba uMnangagwa lokho kungumgabe nje ilizwe sozalisuse lapho uMugabe alitshiya khona siminginyawo ezimbili endaweni eyodwa lapho esasala khona.
Uthe njalo eZimbabwe sokulombuso okhululekileyo, wathembisa ukubana uhulumende wakhe uzaqhubeka ewahlonipha amalungelo oluntu njalo esilandela isisekelo sombuso. Uthini ngalokho?
Hayi lizaba, ngabe umbuso oluningi usukhona, ngabe abantu labana abadutshulwayo eHarare betshengisela ngokusulukhetshwa kabadutshulwanga, ngabe umbuso oluningi usukhona, ngabe iningi lezizalwane zeZimbabwe ezashonelwa izihlobo ngo-2008 ngokhetho ngabe ziyitholile ijustice, ngabe ziwutholile umehluko, ngabe izizalwane zeZimbabwe ezemathebelelendi ezilezihlobo zazo ezilabazali bazo labantu abazo abagcijele ebhalagwe lakwamanye amangcwaba ayimfihlwa khona kwele mathebelelendi, ngabe sebembonile ubaba uMnangagwa ethumela abantu esithiakuke kukhulunyiswane kulungiswe indaba yokuhlukunyezwa lokubulawa kwabantu. Nxa kungenziwa ngalokho umbusa kahle nombuso wenengi uyabe ungekho kuleliyana ilizwe lokho esiselizweni likaMgabe.
Uqhubeke ehlabela ingoma yakhe yokuthi eZimbabwe livulekile kulabo abangathanda ukuzevula amabhizimusi. Ubona enelisile yini ukubasuthisa abakwamanye amazwe lapha ukuthi babuye eZimbabwe bazetshala izimali zabo?
Ongathi sesiyinhlekiso emhlabeni, ngoba uzathi likhululekile leZimbabwe livulekile ukuthi abe business benze business. Wona amaZimbabwe ngokwabe engakhululekanga ehlokoma esilwa xokozela bekhala ngokhetho olutshontshiweyo bekhala ngezihlobo ezabulawayo. Labona abamazwe laba abatshela khonokho babheke eceleni babambe izihlathi bazibuza ukuthi kathi ngumuntu ophuphayo, ngumuntu okhuluma esenzani.
Alo-ke umnumzana Denise Zulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sihlaziya amazwi ayethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Inko Inkokheli yabesifazana kwele South Sudan ikhuthaza umongameli Salva Kiir ukuthi abe lesilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekulwini i-35% sezikhundla zobukhokheli kuhulumende kwabesifazana. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi isikhundla somkhokheli webandla eliphikisayo esifuna ukusungulwa nguhulumende kasifuni. Lesi sikhundla sizadalwa kulandela eseBhilitane lapho umkhokheli webandla eliphikisayo abhadalwa khona iholo ngenyanga, akhelwe lendlu, athole inzuzo njengomuntu nje ozisebenzela kuhulumende. Lolu daba soluchiye abasekeli bebandla le-MDC bechiyene ingqondo. Abanye besithi lesi sikhundla silungile, kodwa abanye besithi leli liqhinga nje lokuginya ibandla labo njengokwenziwa ibandla le-PF Zapu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondisi Moyo, ngiyabalanjalo, sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe omnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, endawonye lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Okokuqala vele esikubonayo sonke siwazile ukuthi it's not within the constitution. And the constitution esayenzayo siyibiza ngokuthi yi-constitution yabantu, it's a people driven constitution. But safaka savumelana njengabantu ukuthi sifuna iparlamenti yethu ingene abantu abanje, kuhlale abantu abanje. Baya bangezelela yabomama okwakungekho within ama-contributions afakwa ngabantu. Well, kwakunoble lokhana kwazisise ngoba omama bayicomplaint balutshwane. But kathesi ukuthi lo umuntu sokumele azefakwa angene laye abe eParliament, ayisikho kwakhulunywa ngabantu. That into yokuqala eqakathekileyo, i-constitution esayenzayo abantu abazange bakucabange khonokho, abazange bakufisa. Okwesibili, ama-opposition leaders ethu akhompitha befuna ukulida i-state, bafuna ukukhokhela i-state nothi ukuya eParliament. Akufanani le-Britain, akufanani le-South Africa okuhamba nge-proportional representation. Yikho ama-leaders amanye ama-opposition etholakala ekhona e-parliament because bangene nge-proportional representation. But laba bangena ngokuthi abantu bazikhethele ukuthi sifuna ubani lo bani lo bani lo bani.
Ye, mnumzana Moyo, wena ubona njani udaba lona?
Ngiyabonga kakhulu. Okuningi sekuthintile ubaba ufuzwayo ukuthi okokuqala into leyi kayikho ku-constitution. Ngizabuyela emuva kancane ngithi mina ama-arrangements wonke ayenziweyo elizweni leZimbabwe kusukisela ku-Lancaster House Agreement kubuya ku-1987 Nita Code, so kufa abantu bakithi ngombhuqazwe, kubuya ku-2008 ku-Government of National Unity, kubuya ku-17 November last year uMnangagwa engena ngekhulu, kuzofika kathesi ekhethweni lona leli osoluzozala ukuthi kuthiwe kuzaba lo leader we-opposition eParliament. Ngama-arrangements engathi mina ngesilungu abuya by default, not because kuzonceda an ordinary person on the street, but kuzonceda kuphela bona labo okuyabe kuthiwa yibo abazathola khona lokho kumele kwenzakale ngalesi sikhathi. And njalo siyakwazi ukuthi nxa kuthiwa kuzaba lo leader we-opposition ePhalamende, umuntu okukhulunywa ngaye kathe sivele nguNelson Chamisa, mhlawumbe onguye okhale kakhulu ngokuthi urojiwe ku-presidential election, engicabanga ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzama ukumthulisa ukuthi kufanele umntwana omkatsileyo umkatsela ukungezwa, wasubonta umntana amseqhubekele lokho ekhala, ubusumthulisa ngesiwithi kunguwo ovele wamenza futhi ukuthi ekhale. Ngokunjalo ngicabanga ukuthi i-arrangement leyi njengoba ethilo okafuzwayo aso arrangement enziwe ngoba kulento ezabenefit abantu. I-arrangement eyenzelwe nje ukuthulisa abanye abantu ibasayilense, kudivethe i-attention yalokhu okuyikho kumqoka. Uzananzela futhi uMnangagwa uzama ukudinga usekelo lwamazwe omhlaba, ikakhulu ama-Western countries.
Mnumzana Fuzwayo, njengokutsho kukamnumzana Charamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, ukubona njani nxa kuyukuthi kungalungiswa kathesi, kungalungiselwa okwakathesi kodwa amalangaza?
Ah, hayi utsharamba uthume ubone ngani inxa ikhuluma lathi ikhuluma labantwana abazelizolo ngamanga obvious wona lawo esiwabonayo sonke dangaswayo wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzelwani wonke kuyacaca ukuthi no lokhu kwenzela ukuthulisa uThamisa kuphela ayikho enye into afuna ukukhuluma ngayo and we know ukuthi usiyafika ku-2023 izinto zingatshintsha kuyaphela kuyinto khona lokho akula difference le position ka-prime minister lana eyacreatela uMorgan Tsvangirai at that time so ukuthathi yena yinto eyenzela ukuthi beyi-permanent arrangement hayi akula qiniso elinjalo kumbe ucabanga ukuthi izanu izadliwa ngo-2023 besiba yibo abayi-opposition enkulu bese betifaka umuntu wabo phakathi but still hayi angadlali ngengqondo zethu we know ukuthi khona lokhu kwenzelweni hayi sile iqiniso lela likhulumayo
mnumzana moyo amabandla amanye amele athathe nyathelo bani ukuze udaba lolu lungakhanywa ngani kulungiselwa yena uChamisa kuphela
udaba lolu luyahlupha baba gandi ngoba okokuqala vele ama opposition ikakhulu lapha eZimbabwe kungani kuzaba nzima ukuthi kube lento esingathi izayenziwa isenzela ukuthi labazabuya ngelinganga bathole ukuthiwa kulomthetho olandelwayo ngoba okokuqala kuzananzela ukuthi ama-opposition amaningi nala kade khona ngibe na-contest layer ama-elections ngabantu abake basebenza ndawonye ikakhulu abantu abaningi basuke babhazukana beku-MDC ngokunjalo engikucabangayo ukuthi uhulumende weZANU-PF uyakwazi ukuthi kaningi abantu beZimbabwe babuseka lula nge-divide and rule not ukuthi ngesisekelo sokuthi kuzobenefitha abantu abathize so ngokunjalo ngicabanga ukuthi akulanto enkulu ezatshintsha uthilo ufuzwayo futhi ukuthi yi-same arrangement efana leyayenzelwa uTsvangirai nge-GNU e-government.
Lo ke ngumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa indawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana abekezela amaduma afuzwayo. Umhlangano wenhlanganiso yabo somabhizimusi bamankampani omkhulu we-Confederation of Zimbabwe Industries 2018 Annual Congress and International Investment Forum oqale izolo edolobheni lakoBulawayo uqhubekele phambili lamhlanje. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu obekumhlangano lo.
Namhlanje osomabhizimusi bakuleli lamanye amazwe kunye nabatshali bemali bangene kulanga lesibili lomhlangano wabo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka bejonye ukuvuselela umnotho welizwe ngokutshala imitshina emitsha kumankampani kunye lemali. Owayengumongameli wakwele Botswana umnumzana Ian Seretse Khama ukhuthaze amankampani ukuba ahlukane lemisebenzi yenkohlakalo ukuze kuvuselelwe umnotho welizwe.
The first thing was to at least to come up with a statement.
Ubugelegwele akumelanga nibuvumele thina elizweni lethu asiwuvumeli kuhlanganisa lenhlanganiso ezihlola amazwe ngobugwelegwele asikho lapho njalo ezweni lethu silenhlanganiso ezivikela ubugwelegwele njalo azikhethi ukuthi ngubani ophatheka kibo uyabotshwa akulo mvikelayo ngakho lani zamani ukuvikela ukuze livusele lezomnotho elize lethu.
Umqondisi wenkampani United Refineries umnumzana Busisa Moyo uvumelane lokhama ethi ngempela obugwelegwele sebubunele umnotho welizwe.
Ubugwelegwele sibili kumele buphele ngoba into yonke esiyenzayo iphelela khonapho endaweni yokuqilibezela lokwenza izinto ezingaqondalanga ezingaqondanga ubugwelegwele bona lobo kumele buphele sibili sivumelana lakho ngoba iZimbabwe kayiso zithuthuke nxa singa ithayanga ekhanda inyoka le esiqeda amanzi. Umi kuhle kakhulu ngumhlangano omkhulu njengoba libona kusiya iminyaka ngeminyaka silokhu siqhela sisiya phambili sesiwutshintshile kayiso Congress kuphela sokule investment conference eceleni sibona ama-investors namanye amabhizinisi avela eJapan avela e-India lendawo ezijiyeneyo sithemba ukuthi ngokuya kwesikhathi iminyaka elandelayo kuzaba yi-conference enkulu kulale lalapho esihlangana khona kuzamele sikhangele indawo ebanzi.
Siyabonga Anastasia Ndlovu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko. UZulu weZimbabwe wamukele amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awayethule emhlanganweni we-United Nations General Assembly izolo ngembono ehlukeneyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.